siyabonga ke Gibbs Dube ngokusipha ke uhlelo lweselungu. Siyalambulela umsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 27 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ipolisa lakwele South Africa selimiswe umsebenzi ngemva kokwetheswa icala lokubopha izizalwane zeZimbabwe zinikezwa insoli zeZimbabwe ezicatshangelwa ukuthi zabulala abanye babantu laba.
Na ngidisi izinto ezihamba ungayike lokuhlalela evalweni kumele vele ukuhlalisele evalweni kodwa okunye esikubongayo ngoba singeke sagxeka yonke into esikubongayo lokho kwenziwe uMinister Voma Hlezi kama
kuhlelo lwabesifazane lamhlanje sikhangela ngokwenzakale kuwonale umnyaka esiwugqiba kumalanga amalutshwana alandelayo kwezempila kahle yabesifazane.
Umuntu wesifazana silisakhe wabunjwa ngendlela leyane ukuthi yena ungafaka into engahlenzekanga ngaphakathi uyagcina kulo mkhuhlane ongani uyifikiwe ungazange uhlangane lomuntu wesidoda.
Kwezemidlalo sile ngxoxo lomqeqeshi osandakhethwa oweqembu leHighlanders uBongani Mafu. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ipolisa lakwele South Africa umnumzana Anwar Dramat usemiswe umsebenzi ngoba ucatshangelwa ukuthi wayebopha izizalwane zeZimbabwe azinikeze insoli zeZimbabwe. Iphephandaba le The Sunday Times yilo elaqala ukwethula lolu daba ngomnyaka ka-2011 lisithi lilobufakazi bokuthi omunye wanikezwa amapolisa eZimbabwe nguWitness Ndeya owathathwa ngamapolisa eZimbabwe wabulawa. Omunye obikwa wanikezwa amapolisa eZimbabwe nguDramat lezinye iziphatha amandla zamapolisa eHawk nguWitness Ndeya obikwa engaziwa ukuthi wasiwa ngapi. Omunye wabikwa waqhutshelwa amapolisa eZimbabwe nguGordon Dube owaqunywa izandla wasesiwa eZimbabwe kodwa kuze kube lamhlanje kaziwa ukuthi wasiwa ngapi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa umnumzana Dumiso Machazi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi on very well informed sources ukuthi kuvele abacuphi beZimbabwe bagcwele South Africa bahlala lapha bayasebenza abanye bayalethwa kube ngenxa ukuthi kulo mkhuba we-corruption umuntu athwelele ID asuke lapho athwelele membership even la ku-ANC amandla izikhundla ngenxazimali lokukhwabisa lokho kukhona eceleza i-corruption. So anything is possible. Lo mina nxa into le ngixa bengiyizwa engibona ingabe kwenzakala ukuthi nalo umuntu wayevele engene esarasengene esipoliseni ngokugaga. So wayevele esebenzela uhulumeni weZimbabwe ngoba kakulula ukuthi umuntu wala akwazi ukuthi abambe umuntu ayenikele amasiyayo wayewaboniswe ngubani nalawo masiyayo.
Yenxa sikhangele wona umumo uminjani kakhulu kulabo abadinga ubuphepheli kwele South Africa kabaphilele evalweni yini nxa kusenzakala izehlakalo ezinjengalezi?
Kungenzakala ukuthi baphilele evalweni kanti ngoba kanti nxa usiza into enjalo nxa kontiki usiza into enjalo hamba ungayike lokuhlalela evalweni kumele vele ukuhlalisele evalweni kodwa okunye esikubongayo ngoba singeke sagxeka yonke into esikubongayo lokho kwenziwe uMinister Voma Hlezi ukuthi ama-permits ayesephelile avuselelwe abantu bangaze babuyele ekhaya bayesonga izandla bengasakwazi ukuthi benzile. Siyakubongela kakhulu uhulumende weSouth Africa akwenzileyo ukuthi abantu laba ababephiwe ema-permits bangaphongulahlwa nje bathi gqi phansi baselwe lokuthi bazakuyanga. So lelo nyathelo siyalibonga kakhulu ngoba abantu bakithi bazasizakala abazama ukucithi izinto ngokusemthethweni bangaze bese bedubeka ngathi labaqhela ama-ID amandla labathengwe emgwaqweni. So lokho kwenziwe ngukhulumende siyakubonga. So abantu ye bangahlalela evalweni ikakhulu labo abangabe bengama-activists.
Lo ke ngumnumzana Dumiso Machazi isakhamuzi seZimbabwe esesihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwele South Africa. Intatheli zindaba eziloba ngezempila kahle zikhuthazwa ukuba zithuthukise indlela eziloba ngayo kube lomehluko phakathi kwalumnyaka lomnyaka ka 2015 ozayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi kanye labahlela izindaba bayavumelana ukuthi lokhu kungafezeka kuphela nxa intatheli zindaba zingaloba ngendlela etholisa uzulu ulwazi oluyilo okuza kwenza inkokheli zezempila kahle zibanjwe ngamandla ukuhlela inhlelo ezijonge ukuthuthukisa ezempila kahle elizweni. Abaphatheke kwezempila kahle bahlezi bekhala bethi kaziqakathekiswa kangako indaba eziphezulu kwempila kahle yomuntu lanxa kokunengi okumele uzulu akwazi okungamphathisa ukulondoloza impila kahle yakhe. Kodwa intatheli zindaba ezizimisele ukuloba ngezempila kahle zona zihlezi zikhala ngabahleli bezindaba abaqakathekisa ezinye indaba bechiya ezempila kahle. Ekuphawulweni kwenhlanganiso ye-Health Journalists Association of Zimbabwe, HEJAZ, kunsukwana isanda kwedlula, umgcini sihlalo wayo umnumzana Columbus Mavunga uveze ukukhathazeka ngendlela laba bahleli bezindaba abaphatha ngayo indaba zempila kahle. Kodwa abahleli bona bathi kungumlando wazo intatheli zindaba ngoba labo bengazilobi ngendlela ekhwabithekayo enza kube ngeziphuma kumakhasi akuqala kumaphephandaba lasemisakazweni yeradio labo mabonakude. Omunye wabanikezela umbono ngumhleli wezindaba kuphephandaba le-Daily News umnumzana Gift Piri otshengise ukukhathazeka ngendlela ezempila kahle ezilotshwa ngayo lanxa kungeziqakathekileyo.
Siyakuthakazelela kakhulu, I mean yinto kade sikhuluma olwalongo ukuthi yakwazi we need to empower ama-journalists ethu ukuthi abhale izinto to do with health in a more accurate and more informed manner. But I hope ukuthi the organizers bazasinceda ukuthi bafundise ama-journalists to report better, package the news better.
Upiri utshengise ukukhathazeka ngokuloba kwezinye intatheli zindaba ezisebenzisa amagama anzima angazwisiswa nguZulu.
Indaba lezi istory ngabhalwa lokwana ukuthi kule too much jargon and ama-health terms wona lawa akuzwisisi kanje bona. So naturally istory enjalo akwenzi ukuthi sisebenzise engxenye ye-front page kanje bona because abantu abayizwisisi.
Lezi ntatheli zindaba zixwayiswe ukuba zibohambelana lezi khathi ngokwenzakala kwezempila kahle. Lesi simo yiso esifuqe abezempila kahle laba ukuba bamanyane lentatheli zindaba ezithakazelela ukuloba ngezempila kahle kwabangela ukusungulwa okusemthethweni kwenhlanganiso ye-Health Journalists Association of Zimbabwe, HEJAZ. Linhlanganiso ye-HEJAZ ibunjwe ngenjongo yokuphathisa intatheli zindaba eziloba ngezempila kahle zilobe ngendlela engenza abahleli bazo bazijabulele, zingeniswe lapho uzulu angaphanga azifunde ngoba ziqakathekile ngazo zonke inhlangothi okubalisa intuthuko yesizwe. Lanxa inkokheli kwezempila kahle zithi bekunganeno kuona lo mnyaka 2014 kudaba lokukhitshwa kwalezi ndaba emaphephandabeni, emawayelesini, omabonakude, ebulenjini be-intanethi kanye lezinye ezehlukeneyo, sisesekhona isidingo sokuloba ngendlela ekhwabithwa ngabazifundayo loba kuzilalela uzulu aphathiseke ngolwazi oluqakathekileyo. Intatheli zindaba zicine ngokwethembisa ukuthi zizimisele ukuloba ngendlela elohlonzi indaba zezempila kahle kuona lo mnyaka ozayo ka-2015. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela eceleni ngilijiya ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Siya Siyalamukela kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lilami owenu osithandekile Mhlanga. Lamuhla sikhangela ezinye zezindaba esike sazihluza kulolu hlelo ngomnyaka wonalo esesiwugqiba oka 2014. Sikhangela eziphathelane lempila kahle yabesifazana ukuze sikhumbuzane okumqoka okufanele abesifazana bakwenze ukuziphilisa. Saxoxa lo Dr. Ruth Labote, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edalele parlamente, yena oxwayisa abesifazana ukuthi nxa besesikhathini bengasebenzisi impahla ezingafanelanga ezifana leziqu kanye lamaphepha.
Umuntu wesifazana isilisakhe wabunjwa ngendlela leyane ukuthi yena ungafaka into engahlenzekanga ngaphakathi uyaqinisa lomkhuhlane ongani uyisikiwe ungazange uhlangane lomuntu wesidoda. So kuyile udubo and kusasa ucine amathubhu akho eseblokile. Uzibuze ukuthi uyanzange ngigijime around kodwa sewuthi amathubhu amablokile. Kanti yinto owawuyisebenzisa.
Udokotela Labode waphinda wagcizelela ukuthi abesifazana abangenelisi ukuthenga amapads okugcika nxa besesikhathini bengasebenzisa ilembu leflanel elethulwa zinhlanganiso ezizimeleyo, lona elithungelwa iphepha leplastiki ngaphansi kwalo njalo eliwatshekayo.
Amadoda akukomithi bathena bafuna indaba le iye eParliament lamakampos la kuye kukhulunywa abantu into le bayithwale bayise kuma-constituencies. Sikubonile kuyawatheka kulula noma igazini nemali liningi ligcina selingamahlwili. So uyalikhintitha anti yabona ukuthi uwatsha, especially wena ma sukwazi ukuthi ungenile enyangeni nawe uzabona iplani yokuthi amanzi abekhona.
Ekulwisaneni lo mkhuhlane wengculaza, umnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV kanye lo mkhuhlane lo uthi abesilisa kufanele bencedisane labesifazana ekulwisaneni lo mkhuhlane.
Kuthiwa ungafundisa umbe uphakamise umama usuphakamise ilizwe, ngikubona kusiba leqiniso. Kodwa nxa sibuya ngapha kwezempilakahle, i-culture nje yona liyana le-rigi nezokholo yikho kwenza obaba bangathi basalela emuva. Ukuze obaba baphatheke kumaprogramu wonke kusukisela kumaprogramu awokuzithwala e-TMTCT yokuvikela ukuthi umntwana abanjwe yi-HIV kumama ole-HIV.
Lokhu kwagcizelelwa ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansila yakobulawayo ukhansila Monica Lubimbi.
Obaba nanxa sebenawo umkhuhlane lo ngababi leqiniso ukuthi bathena amakhosikazi abo. Yabo umuntu uyazithulela umama sebone segula, umama uyayizegula sokuthi akhona hamba kini ona wobe lo mkhuhlane, but umkhuhlane weza lo baba. Thina siyabonga singabomama, but mina mama nxa sengigula sengihanjisa kithi because ngingathi yenza ama-awarenesses ezikolo, emachurchi, ethinas egodini.
Saxoxa lonkosazana Anna Phiri olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV owasichazisela ngobunzima abesifazana ababhekana labo nxa abesilisa bengafuni ukuyahlolwa ukuthi baligcikwane kumbe hayi, lanxa sekusobala ukuthi bayagula. Uthi yena waqonga isibindi wayahlolwa wasetshela umkakhe ngesimo sakhe.
Ngamtshela ngathi baba mina namhla sengicabanga ukuyathini. Wathi mina ngakutshela kudala ukuthi nxa ufuna ukubhinda wangintabeni hamba eyezini. Ngabuya-ke sengimtshela ukuthi hayi sengithesile bathengile egcikwane. Kodwa okwamangalisaka zange akumethusa zange akumdanise. From the day ngiyitshela ukuthi ngi-positive ngaza ukukhululeka lanxa ngilala ngilala ubuthongo. Lanxa sixoxa sihleke ngize ngikhululekile.
Abesifazana bathi okunye njalo kubahluphayo kwezempilakahle ukuthi abenelisi ukubhadala indleko zesibhedlela ikakhulu abazithweleyo labalabantwana abancinyane, njengalokho okuchasiswa ngukhansila Lilian Mlilo wenjube.
Sibuta nti izibhedlela ezegovernment kwesinye isikhathi loba ungela mali uyathola ukwelatshwa. Ezekhansili babe befuna yona leyani $5 manje abantu into ehluphayo kathethi imali abalayo. Nanti uyabona abangabhadaliyo nabaya over 65 years iba abangabhadaliyo ekhansilini laba abancane bayabhadala.
Ukhansila Maria Ndlovu wakuChief Nkalakatha eNkayi uthi abanye abesifazana ikakhulu emaphandleni basebenza nzima ukuthi bethole imali yokuhlawula indleko zesibhedlela kumbe ezokubhadalela abantwana ezikolo.
Bakhona baleli hlelo eziphumelelayo, ngikhuluma nje lami ngomunye wami owabakhona abezingadi lamaprojekthi ezinkukhu ukuthi umama lomama uyakhupha inkukhu yakhe sidonethe sibe ngu-20 inkukhu lezana ziyabekela amaqanda.
siyathengisa amasiyana ayakhula sithatha amaqhude sithengise singabona ukuthi seziluphele ezinye sithengise sibe lokhu esitshiya amathokazi enye imali sibona ukuthi sincedisa abantwana.
Hayi ke isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke balaleli, asihlanganeni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lapho eliza kuzwa ihlandla lokugcina lokwenzakale ngomnyaka ka-2014. Sikhangela okokuthuthukisa impilo zabesifazana, sihlaziya njalo ikusasa yabomama. Oliver Lelisayo yimi owenu uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga, lilalele njalo kuvike ezayo njengokutsho kwakhe lapho azaqhubeka lehlandla lesibili lengxoxo lapho esikhangela khona obekwenzakala kumnyaka yonalo esiwugqiba kumalanga amalutshwana alandelayo. Kwezemidlalo ke lamhlanje, iqembu leHighlanders lidanise abalandeli balo lonyaka lanxa liqale umnyaka kakuhle. Iningi lisole kakhulu umqeqeshi uKelvin Kayindu waze wasuka kuleli qembu umnyaka ungakayikhatshana. Kuyonale iviki leli qembu likhethe uBongani Mafu ukuthi alikhokhele. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Mafu ukuze sizwe ukuthi uthembisani abalandeli beBhoso.
Ngizaqeqetha abafana laba njalo ngizafisa ukuba ngidinge abontanga abafana abasesele sifiso sokuthi babonakale emhlabeni, abafana abalokuziphatha ukuzakwenza iqembu libe yinto abantu abaziqhenya ngalo. Silabafana asebedlale kuqembu okweminyaka eminingi asebengathi bekhulile. Kuzabele ngidinge abafana abancane abazabuya bathi ukuthatha indawo leyo, kodwa sikhangelele ukuthi labo bafana badlalela iHighlanders okweminyaka eminingi ezayo. Kulo kuyathenga amadala asebengathi bediniwe abavele endaweni ezijeneyo. Loka nje nxa ekhona okhulileyo kodwa oziphatha kahle odlala kuhle labanye, hayi ngizamgcina lo.
Ye, singathi ke ungathembisani abalandeli beHighlanders?
Ngaphandle kokuthi thina ngibathembise ukuthi kuzadlalwa ibhora elibukekayo, kuzadlalwa umdlalo ozayenza istadium sibe labantu abaningi abenzayo, sifisa ukubisela iqembu kulokho ebivele liyikho kusukusela ngo-1926 liqembu eligcwalisa istadium abantu bezekholisa ibhola.
Ukhuluma ngokuthi lizajaya umdlalo okuthiwa ngokhwelo, kambe ngathini khonapho?
Uyabona nxa sisebhabhafield sisukele iBhoso kulokhwelo olutshayayo luze uze luhlabisilisa umzimba inwele zisukuma, yilo ukhwelo esifuna ukulibisela eBhabhafield. Abantu baze kukholisa, kube lilanga elokukholisela emuli, bahambe ngekhaya kuyedliwa inkukhu ngoba babetabile. Ngosicine lokho kokuthi umuntu wonke nxa usithi Highlanders bayanxapha endlini akudliwa ngoba ubaba kathabanga lo mama vele lokupheka kubuhlungu. Kufuna ukuthi iqembu libe yileliyane liqeqetshwe ngendlela yokuthi umfana nxa engena enkundleni uzizwa kusithi kahlanye ehlanyela iBhoso, esebenza egijima emaka epasi ibhola esenza nekholisa labantu baze ngobuningi babo. Laba balaya besemazweni umuntu nxa etshayisa emsebenzini egijima esiyangena kumaphephandaba lapha aze inyizi ezimnandi ezivele ekhaya.
Lo ke nguBongani Mafu osandakhethwa ukuba ngumqeqetshi weqembu leHighlanders ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sengakhehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebeziqakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ipolisa lakwele South Africa selimiswe umsebenzi ngemva kokwetheswa icala lokubopha izizalwane zeZimbabwe zinikezwa insoli ezicatshangela ukuthi zabulala abanye abantu laba. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje elivalelisa. Igama lami nguChris Gande.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.